Siyabonga Kips Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo mhla ka 4 Nhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingalithona njani izulukandaba ulamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izisebenzi zikamanisipala wedolobho leHarare esezilenyanga eziyisithupha zingaholi sezize zaqala ukuthola iholo lazo.
Amakampani akusela, akusela muntu obhadala irenti, sekuyakufuze isinike igrant, bafuna ukusinika ngo-1996 abazange bake bayizulu.
Kambe kungaba lo manyano wamabandla agoqela LMDCT eleZimbabwe People First, umkhokheli kungaba ngubani? Kwezemidlalo, kozalwa nkomoni emdlalweni wenguqu wenkezo ye-Africa Cup of Nations phakathi kwama-Warriors leMalawi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izisebenzi zikamanisipala wedolobho leHarare esezilenyanga eziyisithupha zingaholanga sezize zaqala ukuthola iholo. Kodwa kayisizo zonke esezithole iholo njalo kaziphiwanga imali yazo yonke. Wayengusibalukhulu waleli dolobho umnumzana Dendai Mahachi wayengomunye wabosibalukhulu bamadolobho ezwekazi le-Afrika abathola imali eningi kakhulu eyizinkulungwane ezilitshumi lantathu i-13,000 ngenyanga ngomnyaka ka-2009. Kodwa usaphethe isikhundla zikameya waleli dolobho umnumzana Peter Moyo utshele Studio 7 ukuthi udubo lokusilela kwemali lwaqala kudala kakhulu.
Into eyenzakalayo abantu kufuze bazwisise, especially izisebenzi ze-City of Harare. Sesiya kuma-election laphayana ngo-2018, umntu we-local government wakubona kufanele ukuthi khona ayesule izikwerede ebantwini namakhampani abo bona. Basebezikhiphele izikwerede leziyana, basithi i-City of Harare inezikwerede. Abazange bathi kukhede lezo i-City of Harare iyayilazo ebantwini. Even naku-government izimura iyabuya iyaganisha i-akhawunti ye-City of Harare. Yinto yakuqala abantu bafuze bayizwisise yona lezo ukuthi i-City of Harare yakhiwa iku-red, ayiso City of Harare yonke. Ama-local authorities wonke ezimbabwe abanye abantu basesiphi isebenzi yamasteti ukuthi izikwelede lezo ziphele. So izisebenzi kufuze bazwisise khonoko. Okwesibili, amakhampani avalile ezimbabwe akula khampani, akula parastatal, akulani. Abantu labo yibo ababhadala rezo ukuthi khona sibhadala abantu imiholo yabo. Amanzi ayefuna ukuthi khona alungiswe. Amakampani akusela, akusela muntu obhadala irenti, imente. Kuyakufuze isinike igrant, bafuna ukusinika ngo-1996 up to this day. Abazange bake bayizulu. Siyazizamela thina ngokwethu njengoba libona ngathi siyadvertise ukuthi khona abantu kade beliselwa amani asingena amasenzi aye amakhethi okwakha ayanibi amakhushawu babuye bazothenga. Sesizamile ngabe sesibhadele abantu abatisi. Siyazama ukuthi khona siyenze khonokho. Kodwa ama-trade union ngabe-politics sebenza i-politics ethi-expense yabantu abazindlala bengakwazi ukuthi khona udubo lwavela ngabo.
Pho manje njengoba usithi bakhona ababhadelweyo, abanye bayabhadalwa nini? Njalo nxa bebhadalwa babhadalwa enyanga zonke lezi kumbe ingxenye?
Sizokwazi ukuthi khona siyabhadala imali yonke siyadinga imali enjenga-20 million. Singayithola-ke yona leyo siyababhadala 2 months sifane sekuma-4 months. Sibili ama-grade sazisafika ku-grade 9 from grade 16 to grade 9 njengoba abantu bekwazi ukuthi umkhulu sibili yena ozibambileyo u-town class ku-grade 1. So sesibhadalele sazisafika ku-grade 9. So ngeviki ezayo inethemba elokuthi siyabe sesiqedile inyanga umuntu wonke genele kwenye futhi siphetha khonapho sesingene khonapho shaye 2 months. Siyazizamela thina ngezethu indlela ezokubona kodwa futhi singabhadala njani aba.
Hello ke ngumnumzana Peter Moyo osaphethe isikhundla zikameya wedolobho leHarare ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eHarare. Amabandla ambalwa asayine isivumelwano sokusebenzelana kukhetho oluzayo olomnyaka ka-2018 kuyona le iviki esanda kwedlula. Kodwa amabandla abalisa le People's Democratic Party elikhokhelwa umnumzana Tendai Biti, ele MDCT elikhokhelwa umnumzana Morgan Tswangirai, lele Zimbabwe People First elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru kawangenanga kumanyano lo. Sixoxele sikhulumelise Zimbabwe People First umnumzana Rukare Kumbo, saqala ngokumbuza ukuthi ukumanyana kwamabandla ezombusazwe lokhu ukubona njani.
Hayi, into enhle kakhulu, thina sibona njengani i-coalition i-right. Ngoba ukuthi manxa sifuna ukuthi siphumelele, simele sibambane njengama-opposition parties ukuthi khona silwe lo mdala lo le mhlangano wakhe. Lokho siyawukhangela kakhulu ukuthi into eqadakileyo yona leyo.
Kodwa kwakathesi sikhuluma selike la khuluma labanye yini, kumbe kule sikhathi elikhangelele ukuthi lizahlala labanye likhulumisana?
Iye, kule sikhathi ezabuyayo sizahlala phansi sivumelane ukuthi izinto esizifunayo uma kulawa amanye amabandla yilokhu lalokhu lalokhu lalokho. Hayi, kodwa ukuyenza ukuthi babambane into enhle. Thina sizabuya lathi siconsolidate indawo yona leyo, kodwa you know, right.
Sesike sezwa abanye besithi nxa kuyukuthi kungaba lokubambana oyamela khokhele ngumnumzana Tswangirai, lina indaba yokukhokhela leyi liyithatha njani?
Azisoze zikhuluma into lezi zingakafiki esikhathini esokuyenza sona lezi izinto. Manxa esikhathi sesifile sizavuzana ukuthi omele asikhokhele ngubani la, andiyabona. So azisoze zi-prejudge ukuthi ozabakhona nguTswangirai, ozabakhona ngumaMduru, ozabakhona. Kodwa thina nje njengebandla lezimfesi siyabe zifisa ukuthi upresident wethu uyo olidayo.
Kanti lona ilanga ele-Congress elokukhetha inkokheli selibekiwe yini phansi?
Hayi, kasebenzi phansi ngenxa yokuthi sake silungise salungisa siyaliphela njengensuku zonke ukuthi banqakule program siyaliphela. So kathesi sasikayenzi lokho ukuthi vuzada sithinga ukuthi into zikazihambisa njani.
Hello ke ngumnumzana Rukare Kumbo, isikhulumeli sebandla leZimbabwe People First, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-12080, la ku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana, nelami usithandekile Mhlanga. Namuhla sihlaziya udaba lwempahla zokusebenzisa nxa owesifazana esesikhathini, ama-sanitary pads, wona angatholwa lula ngabaswelayo. Sixoxa nonkosazana Lindile Ndebele, umqoqi wogatsha lwe-Girls in Control, unhlanganiso ebona ngokuhlanzeka, ANSV, i-Water Sanitation and Hygiene, WASH. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo. Umkhankaso wethu usuhambe kabanzi, ususabalele ilizwe lonke. Esikubona emaphandleni ukuthi sadinga imbali yokuya esikhathini, kwatholakala ukuthi amantombazana ayahlupheka sebenxa sokuyisikhathi basebenzisa noba yiphi idinga, basebenzise noba isithi isikhipho esisekhaya. Kodwa sasesifika lo hlelo lokuthi uyazithungela usebenzisa ilembu lelela abantwana okuthiwa yifilisi ngoba libuthakathaka, ingesitha kamama iyenza ihlale i-right. Sithi nxake sithunga sikwenze kube lokuthi kuyevamba emikheni kankazana, kube njengayena leyana esilithingayo. Kube sothithi nxa sithunga futhi khonaphana singafaka kube kuthathu amalembu efilisi, siyafaka lelembu lela abantu abaningi balibiza lesithi yizambi. Amalembu lawa awungani ngawuthandela yile silifanga ngaphansi esesiqina ngokufakela esithi i-waterproof material besithi ilembu elenza kungachithini ngibona imidubo esasesilubonde ukuthi ezikolo abantwana okubalovisayo bayangcolisa izigqoko zabo zesikolo so kungafakwa-ke lokhuyana okusaplastic hhayi umuntu utshona nje ezicele funda kodwa into eqakathekileyo sasesinanzekela futhi okunye ukuthi kumele bafundise ngoba awutholi useqa ulokhu ufake okukodwa ukuthi abe kwathi isikhathi sami sokuyatshintsha yileli ngingatshintsha kumele ngenze so nakungokulahlwayo ngikulahla laphana ke lokho okulahlwayo sasesikhankasa ngokuthi kufakwe omachisa ngesilengithwa ngama-insinerator ukuthi kuzabe kutshiswa balasebezaba belamabhini ema-toilet abo bebe befaka ntambama-ke sokutshayisiwe besokutshiswa ezinye izikolo sezidinga abantu ezibabhadalayo babatshiselayo okunye njalo sananzela ukuthi imvuyane ngaba ngeyokutshisa khonokho kuphela izaba leyenzela into engalelele benza ukuthi kungabi kuyenyangeni into emangalisayo sasesiyonke idoti kumbe liphephe eliphuma eklasini akuye kutshiswa khonaphana kwenza kube lula ukuthi kubhebhe kuthi-ke laba bayawasha sasesithi ngokuyikhwamana lakho kule waterproof material ukuthi angachukachuka kancane afake isikhwameni sakhe uyakuyahlambulula ngikhaya kungazange kube kuphuma omnuko eklasini kumbe kube njani okunye njalo esakunanzelayo ukuthi abantwana babesiwa ngabe isikolo angabi khona ongabancedisa ngasebehlelwe yikhona ukubuzingcolisa sasesikhankasa-ke ematitsheni safaka la besidinga ama-school metron ukuthi umntwana lo mntwana sekwathi nxakundla okugcinayo kuthengwe i-school development committee kuhlala kutitshala uzibane ungambamba ngithi isikolo ngithatha khona phana lasefunda ukunanzeyala abantu abangani bayaswela ukuthi hhayi-ke labo kwezingikozi akufika ukuthi sebephiwa-ke nyanga zonke bangathiwa athungiweyo athunge iklabhu yamankazana kumbe kaphiwe lawa athengwe i-SDC
lapho okutshiswayo kutshiswa ngomlilo yini njalo akuphambanisi ezempilakahle
hhayi abasidingela enye inkampani okuthiwa i-Fieldcraft etholakala ejibhelini eyabuyayo lapha yasa-SNV labezempilo abezempilo baze bavuma ukuthi yele iye engasebenzi ezikolo elo mphongolo nje okumele ikhangele ngapho umoya ngawuvela so litshiswe ngalindlela okumele otshisayo abe gqoke lokhu ungafaka amaphepha lawana wesikolo iwasencedisa nje sokuzithela lezizilo ezigqoke emakilasini lokunye lokunye hayi kuyazithela nje qhu kube lo mlotha nje oziphumelayo phansi nje kungathinti indaba zalo
ukuzambuzi-ke
sasithini uma singafundisa isikolo siphinde sithene labobhilida ababesakha ithoyilethi elebizo ithoyilethi okuthiwa ingumngane wenkazana ngoba amankazana hhayi sithi bona uma bephuma ethoyilethi kwesinye isikhathi uma betshintsha lokhu abakutshintshayo bayabamba bafisa ukugiza so leyo toyilethi ile tanka phakathi usageza izandla zakhe phakathi aqede yonke into yakhe phakathi uthi ephuma nje engaseko kube sokusiba-ke lezigubhugiya lezi ezomuntu wonke nje ozabe geza phandle njalo sawenza aba bantu ngoba babesithi bona kabayehluleka ukuthibilika phakathi ngoba ukuthi kuyenze futhi angani athandwa ngamankazana saze sayafaka lezibuko nje ukuthi engcenye akhangele ukuthi kambe yirayithi yini ngoba kwesinye isikhathi labantu abasebenzisa uthinda babesuthinda lungakunamathela abafana abahle bebona so uyathibilika athibilike azikhangele bonti hhayi uthinda lunginamathelanga yirayithi azokuyayifunda nje lapha
leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosazana Lindile Ndebele umqoqi wogatsha lwe-Girls in Control kunhlanganiso ebona ngokuhlanzeka e-SNV iWASH. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo lapho esizakhangela khona indlela induna zomdabu lazo esezingenele kulolu daba ukuthi zincedise amantombazana ukuthola lolu sizo. Olivalelisayo ngusithandekele Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga ke sithandekile Mhlanga ubelelanga lehle. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lomdlalo wenguqu elimela isizwe lama-Warriors lizadibana lele Malawi kusasa emdlalweni wenkezo we-Nations Cup enkundleni ye-National Sports Stadium. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe.
Bakhumbula ukubana badlala lo mdlalo leqembu leMalawi. IMalawi yiwo-ke ama-Warriors aqalise lawo sakhumbula ukubana kube lohambo lungathi lukelwa abanzima lapho abaze bayafika khona eMalawi behamba nebasi kulokubana baphaphe kodwa siyananzelela ukubana bathika banqoka khona ke nge-2-1. So abantu abaningi bakhangele ukubana masebe lapha ekhaya bazayenza kakuhle ukubana benqobe. Ngiyazi abaningi bakhangele ukubana edlale kakuhle ama-Warriors njalo iqembu elinjengegini lehlulile ukubana linqobe kumbeni lidrowe leSwaziland khonale eSwazini. Kodwa kuqakatheke kakhulu ukubana ama-Warriors ezidlale lo mdlalo wabo engenandaba nokwenzakala kwezinye indawo. Ngakho-ke sikhangele ukubana ama-Warriors anqobe wonalo umdlalo abazawuthi bawudlale bemalawe ukuze belungise amathuba abo abe mahle ukubana beye khona e-AFCON.
Bhula Sangoma, ubona ungani kuyaphuma njani?
Ngokubona kwami uzakhumbula ukubana phambilini sike sakhuluma sathi zanqoba iZimbabwe 4-0 khona e-National Sports Stadium lakanye yakwenza lokhu. Lakhathesi sikhangele ukubana mhlawumbe ingakwenza linqobe nge-3-0.
Hello ke ngumuzi wethu Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo bexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Yeah. Yes, we know the thing with some of the DJ them in around for time to you know. Yeah, them love the criticism, man. What a kind of criticism, you know? Pop again upon them one another boy. MVE's a barber that you know, unless you unite, is it? Boy. You see, in this talk about this and talk about that, talk about past it and go fast. What a thing them crown me king. What a thing tiger talking. What a thing them crown me king. Why? Sit down on the rhythm like a lizard pan lip. Sit down on the rhythm like mattress pan spring. Sit down on the top, you're out of time. It chilling in me ear like a good Vaseline. What a thing tiger talking. What a thing them crown me king. Skin up, skin up. What a thing them crown me king. Listen to me gross, me no dear Mickey Mouse. Rat in the house, tiger cat get him out. Yes, me crying with me paw and that's no doubt. The lyrics them coming from me ivory mouth. What a thing tiger talking. What a thing them crown me king. What a thing tiger talking. What a thing them crown me king. Skin up, one ready me no skin up, you know, skin up, skin up, and read them in, or skin up, you know. Yes, I got the tiger man, me know, say you're big. Me name Trent and Bacon, I whatever big. The lyrics and the vibes when me a people chick. They know say me's a you all the while I suffering. What a thing tiger talking. What a thing them crown making. What a thing tiger talking. What a thing them crown making. Skin up, skin up.
Isilo ke lapho uTiger esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, ingoma ethi wayona What a Thing Tiger Talking. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Izisebenzi zikamanisipala wedolobho leHarare esezile nyanga eziyisithupha zingaholi sezize zaqala ukuthola iholo lazo. Kambe kungaba lo manyano wamabandla agoqela ele-MDCT lele Zimbabwe People First, umkhokheli kungaba ngubani? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gande, lilani.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.